Uyakhuthaza kakhulu ukuthi kulabantu abanjengomnumzana uBlade Nzimande okhuluma iqiniso, ongaboni izinto njengalokho izanu ibona, obona izinto njengalokho abantu beZimbabwe abaphakathi kosizi bebona, ukuthi lizwe leZimbabwe liphakathi kwenkinga, liphakathi kosizi, abantu baphakathi kokuhlupheka, amalungelo abo kahlonitshwa, kakuhlonitshwa isisekelo sombuso iconstitution, akula misebenzi, akula mpilo vele. Lokho kulomthelela eBotswana, eSouth Africa, eMozambique, eZambia, kulomthelela kuSadik, kulomthelela eAfrika. Kudinga ukuthi kusukunyelwe kulungiswe masinyane, hayi ukuthi kulandelwe iZANU-PF ukuthi ibilokhu itshela abantu ukuthi kakula nkinga. Inkinga ikhona, idinga ukuthi bayisukumele bayilungise. Ngakho ukukhuluma kwakhe uBlade Nzimande kuyakhuthaza ebantwini beZimbabwe abalwela amalungelo abo, abalwela ilizwe elibuswa kahle. Kanti-ke njalo kuzaba lomthelela kuyo i-ANC ukuthi iguqule indlela ebona ngayo izinto.
Amazwi kaNzimande Ncube, ubona eletha inguquko yini mhlawumbe kundlela uBaba Ramaphosa aphatha ngayo udaba lweZimbabwe?
Angiboni inguquko ezaba khona ekwenzeni kukababa uRamaphosa upresident weSouth Africa. Ngibona sengathi kuzaqhubeka khona lokhuyana esakubona ngesikhathi sikaThabo Mbeki, ubaba uThabo Mbeki upresident weSouth Africa ngalesiya sikhathi, okokhwa idiplomacy. Bazabe bethayelana ucingo, bethumelana amaWhatsApp, bexoxa nje besithi hayi mnumzana, hayi lokhuyana kuyinkinga ungakuphathi ngaleya ndlela. Kodwa kasisoze sikubone sekuyinto ngempela esukunyelwayo South Africa. Kuzaxoxwa, kuxoxwe, kuxoxwe, iZimbabwe izaba phakathi kohlupho, phakathi kohlupho izizikhulule yona. Akula muntu ozavela kwenye indawo ozakhulula abantu beZimbabwe. Bangathalaza yonke indawo, bathalaza umhlaba wonke, basole uRamaphosa, basole ubani, kumele bazisole bona abantu beZimbabwe ngokuba sisenkingeni nje ngenxa yethu thina abantu beZimbabwe. Yitho kumele sisukume sizikhulule, ngokuba ngaphandle kokuthi sizikhulule kakho omunye umuntu ozasikhulula.
Uthi njalo uNzimande i-African Union leSADC sokumele zingenele kudaba lweZimbabwe.
Kuyakhuthaza kona lokho njalo ukuthi kuthiwe khona iSADC le-African Union kazisukume zincedise kulungiseni inkinga zeZimbabwe. Kodwa-ke into evele ingakacaci kahle hle ukuthi unxa kuthiwa kulungile eZimbabwe kuyabe kwenzakaleni. Abantu kabakavumelani kukhona lokho. Abanye bakhuluma nge-National Transitional Authority ukuthi kube nombuso wesikhashana esincinyane ozalungisa lezo zinkinga ezikhona elizweni. Abanye basuthiseka ngokuthi iZANU-PF iyekele ukutshaya abantu, iyekele ukuhlupha abantu, ilizwe libuswe ngendlela enormali. Angikwazi ukuthi okunormali ngaphansi kweZANU-PF kuyabe kungokunjani. Abanye njalo bakhangelela i-Government of National Unity Inclusive Government, abanye bakhangelela i-early election ukuthi kubizwe olunye ukhetho. So zona lezo zinto kumele kuqale kuvunyelwane ngazo ukuthi iyiphi efunwa ngabantu beZimbabwe, ukuze phela iSADC le-African Union bakwazi ukusisiza kukhona lokho. Nxa singavumelani kuzona lezo zinto baza kulungisa njani? Labo baza kuqhubeka njengalokho iSouth Africa isenza, bazikhulumisana legovernment yeZimbabwe iqhubeke kuze kufike u-2023, kufike olunye ukhetho, kungalungiswa indlela zokuvotwa, kurigwe njalo, kuhlutshwa abantu kusiya phambili, iZANU iqhubeke lokhu ibusa ngendlela embi.